Hayi into ehluphayo lapha ngeIsrael lePalestine ikuthi izihlobo so makuchayana vele akula ngathi ama referee angangenela inkinga ephakathi kwama cousins so siyakwazi ukuthi into le iyaqala kudala ngezikhathi zeBhayibheli awuqalanga izolo or recently so uhambe kwahamba for many years and ever since Israel ibuyela khonaphana in the Palestinian land in 1948 vele akuzabe kube le peace engathiwa ile long time so ukufollow abakuyenzile namhlanje kuzanceda in two ways ngoba siyakwazi ukuthi uJoe Biden umongameli weAmerica okwakathesi la sekhangelela ku 2024 lapho yabe sekhankasa ukuba for his second term so imatch abayenzile eWashington is a powerful reminder of abantu ababe encedile ukuba nguye umongameli for 2020 so la uyabe sebona ukuthi hayi lapha izinto azisamanga kuhle
ungathini ngosekelo oluphiwa ele Israel umongameli Joe Biden weMelika nelizwe leMelika nje jikelele kungabe kusichoni umkhankaso wakhe lamathuba akhe ukukhetho oluzayo olunxa engangena olokuthi abuyele abe ngumongameli
ye ukusekela abakwenza khona i-Israel siyakwazi ukuthi lathi iBhayibheli likhuluma ngokuthi abantu abasekela i-Israel ngoba sithemba ukuthi yilo ilizwe likaNkulunkulu iAmerica okumangalisayo ama-Republicans yiwo asekela i-Israel come rain come sunshine no matter what they do ukulimaza abanye bePalestine iAmerica izabe lokhu ime labo for the long run hayi siyabona ukuthi vele ukukhithwa kwabantu abathunjiwe laba okukhulunywa ngumongameli Biden le WHO buzaba kulama conditions ngoba sesibona ukuthi imatch lay izayenza ukuthi abantu bahlale phansi bakhulume nani ngoba sesiyahamba kukhankasa engutshoyo for 2024 election plus abantu all over the world bakhuluma ngokuthi kube le peace lokukhulumelana okuphakathi kweIsrael Palestine le Hamas lamanye amaqembu lawa kade sechaywa yiAmerica eSyria athwa sekelwa yiIran so kuyabe sokungathiwa sokuza chaywa impi eziningi khona ngale ngoba sibona iHezbollah layo esekelwa yiIran leHamas lamaHouthi ngathiwa sokulabantu abaningi abaphonga China khona ngale Middle East so imatch abayenzileyo lokusekela kweIsrael bazahlala bonke phansi badingi ukuthi what is the way forward so hi siyabe silokhe sikhangela ukuthi sibone ukuthi in the next couple of days kuzatshintsha emhlobani.